intanga odume kakhulu ngokusungula umuzi wezokulingiswa iAmakhosi Cultural Center engumlobi njalo lomqondisi wemidlalo eminingi aphinde abe ngumlondi wembali wethule ugwalo lwakhe emkhosini owenzelwe enkundleni yeCity Hall koBulawayo. Lolu gwalo luveza izehlakalo ezithile ezembali yelizwe ezingakaze zilotshwe ngazo. Umhlanga wethule imbali kaMthwakazi echasisa ukuthi yena ngokwakhe wadabuka kuphi lokuthi isizwe sikaMthwakazi sona savela ngaphi.
Imbala elithi uMthwakazi lisho ukuthi United Kingdom, ngama-kingdom azimisayo azimele wodwa ngaphansi komuntu oyedwa. Yikho umzilikazi wayengasonkosi lalilikhosi. Kulomehluko inkosi nekhosi, uQueen Elizabeth yikhosi ngaso kuthi angithi United Kingdom ukhuluma ngama-kingdom amaskotsh azimele wodwa, ama-welsh azimele wodwa, ama-arisha yikho kwesho ukuthi zalini.
Unkosazana Thubelihle Moyo oyamakhosi Cultural Center uthi imizamo yokuphawula imbali yesizwe iqakathekile kakhulu ekuyeni phambili kwabantu abatsha.
Kuze ibe kwazi engiyakho, first I have to know my history. Even i-history yayibhek eyayisenziwa ngabantu abadala kumbe yayigula. So njengabantu abasha kumele thina ukuze sibe kwazi ukuzithuthukisa as abantu abatsha kumele sibe kwazi ukuthi imbali sisuka ngaphi, yikho esizabakwazi khona ukuthi njani siya ngaphi. And naso sikhangela ibhuku imbali uMthwakazi wona kulezimpi ezalwayo but still kazikho emabhukwini. There are things amaNdebele azenzayo but azikho recognized, zingekho recognized zinjalo ngendlela ibhuku leli elibekwe ngayo lisitshengisa ukuthi liyani into ethi i-oral history liyani abantu yoba singakhali history enen ibhaliwe emabhukwini but ayikhethanga for every history. Ibhuku leli lifakile uMthwakazi wozi.
Umnumzana Ben Moyo unobhala wezemfundo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi lolu gwalo lungezelela umthombo wolwazi olumayelana lembali yelizwe njalo ivela kubanikazi bayo limbali.
Ugwalo lolu luqakathekile kimi ngoba lusinika imbali kaMthwakazi eyekade singalotshwanga kumbe lapho elotshwe khona elotshwe ngabanye abantu, ngoba imbali inhle ilotshwa ngabanikaziwo abayazi kahle kube yibo abayilandisayo ngokwazi kwabo. So ubaba Mhlanga lapha ungomunye wabantu abazayingezelela ukuthi umthombo esizawuthapha thina losapho lwethu yokuthatha kubanikazi bayo ngokwazi kwabo, ngoba yonke into inhle ivela kubanikazi bayo.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu wenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration, inhlanganiso emanyanisa zonke inhlanganiso zikaMthwakazi ezibalisa ezokholo, ezombusazwe lezinye, uthi abantwana balakho ukufunda okuningi kuthi labadala ababengela lwazi bavuleke ingqondo mayelana ngembali likaMthwakazi.
Ebhukwini lapha abantwana bazafunda okukhulu, kuningi abazakufunda abadala ngeke bafundise khona ekhaya, okunye bebengakwazi kukhona bazokuthola ngoba akusikho konke ongabakwazi ungumuntu, but ezinye izinto ezikhona lapha ebhukwini zizavula abantwana ingqondo ukuthi what happened, sizosikela yindaba sila, yindaba vele kube lapho lento kuthiwa ngumthwakazi, yindaba kuze kube lezinto kumbe kuze kube ngathi kukhona abantu abazonde ezinye inhlanga, ngoba abanye kusuke kube ngathi sokuyinzondo kanti akufanelanga kube yinzondo, kufanele kube yikuthi bayafundisana. Sinokwenza sibe lapha kulontshi yebhuku, ibhuku lilontshwa kwaMthwakazi lifundisa abantwana bakwaMthwakazi ukuthi uMthwakazi uyini.
Omunye owake wasebenza lo mhlanga umnumzana Memory Kumbota ubabaze kakhulu ukuzimisela kukaMhlanga ngemisebenzi ayenzayo lokuthi konke akwethulayo uyabe eqale wacwayisisa ngokujulileyo andubana aphakulele umphakathi imbono esekelwa liqiniso.
Sebenzele ubaba uMhlanga kutheatre okwesikhathi eside kakhulu, as you know ukuthi yena vele ngiwafound iMakhosi and thina sisibuya vele itheatre sifunde kuyo. And uthe engidirector ubaba uMhlanga semfikele eMakhosi, one thing ekubamba ngobaba uMhlanga uvuna ucoca la nje khuluma la is the passion alayo ngento abeyithandile njenge-art, njengithi nje wambona namhlanje is also uphakathi kwe-history imbali yabantu azinto akuzo. And the one good thing about umhlanga is passionate and is a very good communicator. Even sebenza la in director u direct ukufundisa umkhono ukulalela. He is a very good communicator ngubaba o very passionate about into ayifunayo and well researched into that.
Owacindezele lolugwalo umnumzana Thabo Siziba usichasisele okuningi ngalolugwalo. X6 Siziba obe umhlonishwa inkosana yamaXhosa aweZimbabwe umnumzana Mike Lloyd Jawe othethwe ngabaqoqe loluhlelo wabhodiswa obulawayo wonke etshengiswa imbali ezatshiywa zakhiwe ngabathathela abensundu ilizwe ngomnyaka ka-1893 ezigoqela isakhiwo sako-Head and Fly, i-Pioneer House kunye lophawu lukaCecil John Rhodes olusesithi wo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.